ma members ze-TCC athathwe ngamapolisa ukuze bequestiona mayelana nendaba yomuntu abathi ngowezanusefo wakidnaphwayo. Sithumele amaloya khona ngale ngenxa yokubana siyakwazi ukubana izanusi ifuna ukusebenzisa izitori zonezi ukubana-ke lungisithe iindaba zabo zokuthumba kwabantu isifi lokubulawa ikakhulu kukwamoblating ali emavikini adlulileyo. So sikhangelele ukubana-ke beye emadale ukuyenzela ukuthi ngicutshungule ukubana-ke wahamba njani njalo-ke ukuthi indaba ibe semthethweni besekupheleleni. Okuyinto esikhangelele ukuthi ngabe siyamapolisa ayenza njalo nxakuthunjwe abantu be-MDC nabantu bonke jikelele ikakhulu emanikaleni umntwana owathunjwa ngamapolisa waswelakala waze watholakala amahlambo akhe ncatshwela manje akuyazakala ukubana kwahamba njani. Kuyinto esizigamile ukuthi amapolisa engasebenzisi i-selective application of the law, kodwa-ke besebenze endaweni zonke ukubana-ke bezindezele indaba-ke zokuthunjwa nokuhlukunyezwa kwabantu iZimbabwe yonke jikelele.
Pho manje lizakwenza njani? Baphethwe njani abantu bolaba kuthiwa bathumba umuntu lo?
Sive kuthiwa-ke bahlukunyezwe ngamapolisa-ke, so yikho simeleyo ukuthi amaloya engahamba-ke ukuze bethole amaloya azabancedisa njalo sibe kwazi ukubana isimo sabo banjani nokubana sesi engeza amapolisa-ke ngaluda.
Ye, singathi lithume amaloya avela ngaphi amangaki njalo ubona ngazani bazayenza njani?
Amaloya-ke avelela emtare abamelela amalungelo-ke ama-activists njalo-ke sikhangelele ukubana-ke asethene ukubana-ke bafuna benze njani njalo lokubana ngoba okwamanje size kuthiwa bathethwe ngecala le-kidnapping. So amaloya-ke sazahamba khona ngale-ke ehlanganisela u-advocate Jabuka ozabe ngamanye-ke wamaloya azabe khona ukwenzela ukubana size nje then nxa sisuka lapha sizaba nesiqiniseko ukubana-ke i-charge yakhona ivela ngaphi njalo-ke bakuthatha ngaphi ukwenzela sibekwazi ukubana-ke siya-intervena njani siya phambili.